So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye ilunga ledalela eParliament yakweleBrithani selilubele uhulumende walelo lizwe libuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo yeAl Jazeera.
Sembolani mhlawumbe into ezakule kuqhubeka isenzakala nokuhulumende wezimbabwe kazimiselanga ukuthi ikhangele into ye-corruption lelo kucenzwa kwegomite yezimbabwe.
Ibandla le-CCC lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqitshwa kunsukwana ezilandelayo, ngakho abalandeli babekezele.
So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi, bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusiku-vetting yona leyo.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi yena lo muyi unduna vezi maduna bebengabangane.
Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho iZanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Elinye ilunga ledalela eParliamente yakweleBrithani uLord Jonathan Oates uselobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo yedocumentary yeAl Jazeera eveza ukuba ulesandla ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe kanye lekungenisweni elizweni kwemali engcolileyo etholakale ngendlela ezingaphandle komthetho. Umnumzana Angel ulobuzwe bakweleBrithani i-citizenship njalo ubikwa ele mali engena kuzigidi lezigidi kulelo lizwe. ULord Oates uthi ufuna ukuzwa njalo kuhulumende ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwabanye abaphume kudocumentary le elesihloko esithi Gold Mafia bezikhulumela ngokwabo uqobo ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso yezindaba eyesite umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo eliqondileyo lelo, ngoba ungakhangela imali lembaringeko kumbe ngithi i-documentary le esanda itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuki eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezitshiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angel le sikhuluma ngayo une-residency eBrithani khona ngale, ule nhlanganiso ekuthiwa i-Angel Foundation ekhona ngale eBrithani. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022, ama-statements afayelayo-ke khona ngale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi ubele imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe nayo nokuthi ngukuthi yesonto ukuthi ethatha imali eZimbabwe lapha ezihambisa endaweni eziningi kumbe njalo. Bona labo abenza i-corruption besebenzisa yena ukususa imali endaweni ezithiyeneyo, bevale ukuthi bebhadale i-tax lezithatha imali ezeZimbabwe. So ngibona ngani nginyathele kakhulu leyo.
Kungenzeka yini Ndebele ngokubona kwakho ngempela sibone uhulumende waseBhilithane evula uphenyo njalo eyibamba inotho kaAngel isigidi lezigidi okhuluma ngazo mhlawumbe saqhubha lolo phenyo ukuze kubonakale ukuthi yatholakala njani leyo mali
kungenzakala but kodwa izamenzela njalo ukuthi ubakathesi ubudlelwane phakathi kweBrithani lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani bangani bafuna ukuthi bebe bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambe khona ngenxa lapho kuyazokucatshwa khona inkosi entsha uKing Charles. So khonokho la kuba ngakukhonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo lohulumente ezimbabwe ube njani. Kodwa-ke mbona ngani nxa kuyukuthi likhenyelezwa ngama polisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilingileyo uenzele isizalwane sakhona ngale usebenza khona ngale imali yakhona uyibhenka khona ngale so balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini.
Uhulumende weZimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo lolu daba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho iyabanye abathinteka kulobu buhuquluzi. Ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokwesikubonile?
Angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukuthi indaba leyo eyikhangelisise eyilungise eyiqede ngoba siphongubala nje emaphepheni besizwe bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnetho sesenze lokhu nalokhu kada asikaboni ukuthi wena laba ababeqanjwa ababesebenze e-port abasendaweni ezinjani asikeza uthwakule umuntu obojiweyo and u-Angel ulokhu engu-ambassador at large asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimnisa umsebenzi nto sesenze lokho sesimthathele i-passport. So mbona ngane ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungise bezame ukudingisisa ukuthi kambe kuvela ngayo. So mbona ngane mhlawumbe into ezakuloku iqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lele ukutshontshwa kwegolide eZimbabwe.
Hello ke ngomnumzana Zenzele Ndebele ocubungula izombusazwe njalo engumholi wenhlanganiso yabezindaba esite ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi yena lomuyi uNduna Vezi Maduna babe ngabangane. UMnangagwa wethule lamazwi ekugcotshweni kwendodana kaMaduna uDambisa Mahubo Mafu ngomgqibelo owedluleyo. Umoyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engatsho la engethula lawo mazwi yena umuyi uMaduna engomunye wezinduna ezaloba incwadi yezikhalazo zokuthi kubunjwe i-commission ezacubungula ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi belobela umanyano weUnited Nations. UMnangagwa ucatshangelwa ukuba ngomunye wabalesandla kumbhuqazwelo. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi yena ngokwakhe wayehlala ebizwa ngumuyi lapho ayixoxisana laye ngendaba ezimbalwa ezibalisa yonale eGugurahundi.
Ngelinye ilanga wakhuluma phambi kwami labo sobhu wathi mfana kamoyo sesithembe wena uyimbizo thina kasisela mandla sesigula sesikhulile futhi njalo lingavumeli amashona ezo-occupya ispace senu sakomthwakazi. Watsho lokuthi ikakhulu lapha eFlabus esitshwe endaweni yakhe amashona asegcwele lamachina bathethe indawo zonke okwenjiwa khona igolide bazenza ezabo. Wayehlala futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi u-Emerson Mnangagwa loRobert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugurahundi. Wayehlala njalo ekuveza ukuthi akulandlela thina labantu beMpumalanga esingaphilisana ngayo ngoba vele esitsho laye ukuthi singamazwe amabili
Ngizakhumbula ukuthi kulomnyaka uChief Maduna oke wathwala nzima yenu emasoni mnangagwa semthumele ama-CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheka ukuthi ungabe ungaphi uyenzani lobani. Kwakungemva kokuba uChief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema, induna yasengqameni eGwanda, babebhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lwegugura wundi lodaba lwemathebeleland. So ke akulandlela Emason Mnangagwa lo baba uChief Vezi Maduna ababengathiwa ngabangani. Njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017 wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezimzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguVice President. Njengoba nje kunanzelela ukuthi uVice President langaphambi kweUnita Court yawena le ebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu. Ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha. Uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare, uthi kodwa wamangala sosizwa soku-announcewa uKembo Mohati. Le into yamcunula kakhulu, wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babelomuntu wabo bevele befuna ukumfaka, kwakumele bazifakele uKembo Mohati bengambuzanga yena. So wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala, kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengelwa nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo.
Manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi, ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikamthwakazi lo mongameli Mnangagwa?
Ye babu Gande, angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe ngu-Emerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela umthwakazi njengobaba wakhe. Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Lalelani kuhlandla lesibili lalingxoxo kusasa sikhathi sinye.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkonzo.
Kwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqitshwa kunsukana ezilandelayo kuzigaba zelizwe bese liqhuba ezinye inhlelo ezimbalwa ezokuhlolisisa abakhethiweyo andibana kumenyezelwe amabizo alabo abaphumeleleyo. Isiphathamandla isibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyedenga uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Uhlelo lwethu elokukhetha inkokheli ezizasimela ePhalamende lokhe liqhubeka and liqhubeka kuhle njengebandla. Njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha ama-candidates, singathi ukunominate ama-candidates ezigabeni ezichiyeneyo ezelizwe. Khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta, sihlozisisa laba abantu abaqanjiweyo ukuthi bangasimela. Sibona ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla, njalo abantu abazabona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambilini lapho esiyakhona, be it ePhalamende, ekhansilini, kumbe kumulo kulaba abafuna ukusimela ukuba ngo-president. Singasikhangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo. Okokuqala ngokuthi umuntu lowu okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona nga sikhangela nge democratic struggle ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bayakhululwa njalo ukubona ukuthi eZimbabwe kule democracy so siyabe sikhangela ukuthi umuntu imsebenzi yakhe ibiminjani ku democratic struggle yonale okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lo muntu esigabeni lapha vela khona ku community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olayamkelayo ebantwini lokho ukuthi esithi community standing ngesilungu andiyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama citizens libandla labantu abahlala kuma communities so siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lo mqotho umuntu lowo ngumuntu ovela emphakathini then okwesithathu lokho sikathi security vetting siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla so siyayenza njalo i-security vetting so ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusikuvetting yona leyi njalo nxa sokusebephumelele bazasi-announcela sokuzahamba uhlelo olwama-citizen caucuses ababepasile i-vetting sebezahamba besiya kumaphambili kwabantu bepresenta ama-manifesto wabo lebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yikuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu ezigabeni ezitshiyeneyo so yikho esikhona lapha njengebandla ukuthi sayenze i-vetting impumela ye-vetting izaphuma kunsuku ezilandelayo
alo ke ngunkosazana Ellen Shiriyedenga okuhlangothi olubona ngokuqutshwa kokukhetho kubandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC bazisebenzisele ukukhankasa inkundleni zeWhatsApp ezabunjwa libandla leZANU-PF ngokuthatha inombolo zencingo zikaZulu kunkampani zencingo zikamakhalekhukhwini inkundla lezi zazibunjelwe ukukhankasela ibandla leZANU-PF kodwa zicine sezisetshenziswa ngabe-CCC abekade beloba omathanda ngokuphuquluzwa kwenotho nguhulumende Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuza kuba lomhlangano omkhulu wezamabhizimusi wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika ozenzelwa edolobheni leVictoria Falls ngeviki ezayo. Lomhlangano uza kuba ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuza kuba kule nkokheli zamazwe amambalwa awezwekazi le-Afrika. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kuthi usovwe hayi sengikhathele kakhulu amabele ami angahambisa ku 2017 ku Green Edge ke lozi negogo angizange ngithole lo shuwa ngaze ngathumela kungena ma lozi nama receipt na namba akho la ngawathumela kona ngapho kodwa angiphendula kathi iphendula kanjani akhe lizama ukumpendula kumbe lingcedi wabona umuntu sebhali audio shuwa yabe vele esekhipheni sakalithi inyama imali yami inyamala lingambusile kuba manager lapho ukuthi bizwe nami ngu-Abetshunga phone number sami liyazibona khonapha i-ID number yami is 29126491D53 ama-receipt number ngawathumisa akhona ngalingawatholanga ngisendele ilozeni odi ngoba lapho esihlala khona kula network network yakho ngokuhambela so angihlubekile shwa ngicela ukuthi lingcedise hayi sokule skathi eside lokho ngisenda ama message kodwa anginamphendulo ngithola
eh salibonani ku studio 7 linjani bonto ngamili bo gift bo standekile lonke ku studio 7 okhulumayo ngumangena ngisenyama endlovu studio 7 lokho ngidinga ndinga abantwana bomfo wethu umfo wethu wabazali endaweni zeJocholo gwayi lo mama okuthiwa ngumanyoni mama lo kukhanya ngani wayevele endaweni zemzola lubimbi khona ngale indawo yangkhona siqondi kahle umfo wethu yena ibizo lakhe wakuthiwa ngoRichard Moyo kodwa nickname yakhe wakuthiwa ngundevisible so abantwana laba ngumfana lenkazana ngabantu asebekhulile cela ukuthi nxa engaba khona obaziyo ozwayo le audio abatshele ku WhatsApp nitholakala ku 0775654983 then ukumfonela nje kuphela nitholakala ku 0776195288 siyabadinga abantwana laba ncedani bakithi zihlobo zikaNkuluNkulu abantwana labo ngabantu asebekhulile ngikhumbula ukuthi bangabe sebelemizi kumbe sebelwe inkazana sendini siyalidinga abantwana bomfowethu siyalidinga kakhulu ngiyabonga Studio 7
hey msakazi Chris Gandhi kunjani ku Studio 7 ayina partner siyaphila ukhuluma ngumfana webhinga lapha mane malaliya la hayi mina nje hayi ngikhuluma ngabantu bemtwakazi siyacela mtwakazi siyacela mqondisi ake sime kancane emtwakazi sike sitshintshe izinto ezimbabwe kungela triple c hayi mtwakazi ngakhuluma izikhulume ukuthi sizatshintsha ngitsho okungcono ukuthi sizame i triple c engcinye yezo sizwa ukukhala kwemtwakazi ngoba izano vele ukuthi ngalalele inkulumo zakho mqondisi hawe uyamosha isikhathi mfowethu uyamosha isikhathi
Studio 7 basakazi linjani basakazi be Studio 7 nabalaleli bonke nje jikelele ngicela ukuphendula umfowethu lapha ngikhulumile nje ngathi somuntu endithanda ukukomenta ngiyakuzwa njalo umfowethu ukuthi uthi lina lisoze livotele amaphathi angasiyo emathebeleleni but iqiniso nanti mfowethu okumele singarubhani ngalo noma ungayivoteli iphathi engasiyo emathebeleleni okusalayo umqondisi uthi yena uza kuma MPs abesesima la kuma council so kutsho ukuthi kumongameli kangeni okungawukuthi yabe liloko esingaphansi kwayo izanu PF kumbe umbuso yabe ngumuntu ovela khona le esishoneni esihloko sisithi thina kasiba support so but iqiniso elikhona ukuthi simele ukuthi sivule amehlo sonke nesikhangelene ukuthi singabantu waseZimbabwe sihlanganise amehlo sivotele umuntu esikwazi ukuthi uzasipha ingqubela phambili siyakuzwa ukuthi uyakhuluma but iqiniso nanti kasambeni siye kuvota sizabona ukuthi ekugcineni ngobani abazaba lama MPs kumbe amanengi eParliament kumbe lama council amanengi futhi sizabona ukuthi kuzaba ngobani asambe antukhetho soliseduzana sizakhuluma khona ngalo ukuthi hayi ngubani asebe lama MP amanengi eParliament kumbe ama council siyabonga
ngilungele lemsakazi ngilungele lemsakazi labalaleli abasho ngathi ndonje bakazi bethu bakasitudio 7 ya ukhuluma wesimba msakazi hayi msakazi bengisathule nje ngisafuna ukuza ukuthi abaphambili babaphendula bethini njengoba bebucoca nje inkosi yabethu ngale kokodwayo ngendaba yakhe le ngizwa ukuthi hhayi ngabokuhamba kanjani kodwa-ke hhayi asimhalelisele umhlonishwa wethu ayibambe lapho kwashiya khona ubaba wakhe angaphumi endleleni asikhokhelele ekunzimeni sikwazi ukuqhubeka ngempilo siye phambili singathwali nzima ngabe nje ngoba ngizile labakhokhela ukuthi bebekhona laphana mnangakwa ngabe babonisile ukuthi abantu bakithi bahlupheka kangakanani besani sidala ngizibongele msakazi wami ngizibongele msakazi wami bakubalaleli bonke
salibonani basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla lelo movement ngithi ayikhankasaneni ngamandla sibili likhankasela ama MPs ethu lama councilor ethu lingalaleli izinto eziphuma ebantwini vele selezitha zethu ezivele ezikhangela iTriple C siyabonga laphana uMafalo Ambrose Bindi ngokukhuluma iqiniso hayi siyabonga laphana vele lona liqiniso limi njalo Ambrose lathi sayizwa leyo audio ukuthi uWashman uthena eBlawaya bafuna eminye imhlobo mina ngikwazi ukuthi amadoda lezi insuku senjani athanda amanga thina amanga besiwazi ekhulunywa ngomama but lezi insuku akhulunywa ngobaba lazibo futhi abahlala bebhizi ngendaba zeTriple C bedinga lapha lalapha befakaza lapha lalapha bekhuluma amanga isimanga bona laba abantu abakhuluma ngoWashman lo Ambrose Sibindi lo Thokozani Khube bale bandla labo lapho but babhizi ngamalunga ethu uyabezwa bethi koBulawayo sifaka amashona right nxa kuyikuthi iTriple C senza iphutha correcta phela lawe ungabhadala $1,000 for iMP ukwazi ukuthi uzodliwa ubhadala $500 for ukhansila ukwazi ukuthi uzodliwa so le yichance yokuthi nxa iTriple C iphambanisa wona ulungise ukuze lawe uvotelwe uthole something but ngendaba zokuthi into abazikhulumayo zingamanga yikho bezikhuluma kuma-social media ngazi liqiniso ngabagijima belungisa amaphutha kathi esikunje bekuthiwa uChamisa uyathinteka kuhlelo lo-gold mafia unkulunkulu wabaquma umsila babhiziye kathesi uPDA wayecontesta ku-presidential bekhuluma amanga uPD uvele yena ngu-MP wakhethwa ukuba ngu-MP angeke azakhetha ukuba ngu-MP akhethe ukuba ngu-president so amanga nge-Triple C semaningi kakhulu sikhathele ngawo amanga yikho gifted elingasaphenduli
siyabingelela emsakazweni siyabonga umsebenzi ongaka ngithanda ukuphawula kancane ngabafoti bemarap abagxeka u-spokesman we-Triple C uMagalela Mafa ukuthi yini ekhuluma ngendlela yabona ngayo bona manje sebengathi bahamba kakhulu ngoba sebeyathukana lapha eqinisweni ngathi amaqiniso angeqeda ubungani lobuhlobo asitshelane namaqiniso bafowethu hayi kabi i-MRP ibandla lethu singathi nje ziwathwa ngelikamthwakazi siyavuma sonke kodwa indlela bona ababona ngakhona siboni ngasolinye abangeke besitshele bethi sonke mesivumelane ukuthi sizaqumizwe sizabandlula amashona sibe ngayithi sodwa singumthwakazi lokho mina ngithi ngoba ngeke sithi sisola into enzwa izano eyabomgabe besiqhatha lamashona sasingabantu bani lati sifuna ukuyenza futhi into efana lana le ukuthi omnanga gona namanje lokho sibazondile ngoba babulala amandebele besebenzisa igugurawundi inzondo eyayingekho labo lokho saqhubeka ngaleyo nzondo umona bona mabe ngaba lelizwe labo bethu abasafuna amashona kusho ukuthi uzofana babe bahlukumeza babe hlukumeza abanye abantu so uMagalela Mafa ukhuluma amaqiniso lokuthi umqondisi yena manje ukuthi kathenga ngayizano yini yena ngabe president we-MRP waye nefuna ukuthi ethatha ama-councilor ethatha ama-member of parliament suka lapho ebashiya ngaphansi kwesandla sikamnangakho umnangakho lokuchola ungaka onguye uwabulalisa amandebela angaka kodwa usamtshiyela ispace wayengakhankasi yena umqondisi laye njengopresident so abantu bamgxekelana uMagalela Mafa ekhuluma amaqiniso kahleni bafowethu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane iminingi sibili siyayithola kodwa asingeke sadlala yonke ikakhulu ingedlula i-2 minutes siyabonga
yo Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanja, bad and kashana, jang on bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but I'm a tongue. Oh, shish, that you miss your low. I don't know the pelin, I go poke and put on go about put on and you visit a cock. Who knows the leeches? You go go back to pull a cock or a pop a tongue. As to the lingo, the calling and beds. Not a song at your song as a long and beds. I should sell him pep. No, look, the pelin as vessel is pep. Look, contending to the bonondaba. Vele sikatele ndaba double boss the level is high yabona leza maphatheke langibamba every time ngespecial ithatha ama lesson and aka the hustle the master the passion and brother discussing and testing the special rap you got since saka zabantu ngeke balunge funga kwa mama ncube hanya bathusa vele baqhuqe hey when I step in the boat oh my god yefunga cross I'm not the kind that you wanna cross when I go my come a predator trap me a bury and force to carry across I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned blood on my hands I've been killing them since high ngeke bengumele sebancane nyani khuza vela ngeke lengibele ngeke bengumele no 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 hayibo hayi ngeke bengumele no 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 hayibo hayi ngeke
ngeke bengimele ingoma kaawakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezigokhela. Elinye ilunga ledale lePhalamende yakweleBhilithane selilobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi kanti kuzenziwani ngomnumzana Hubert Angel othinteka kudocumentary yeAl Jazeera. Ibandla le-CCC lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho luzayo olwe-vetting luzagqitshwa kwinsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.